Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 olwesibili mhla ka 29 lwezi 2016 ngu Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje.
Sasa tiya njengabantu sizabe singena njengokukhuluma kwethu uma platform za Cheneyo sizabe sithengisela ke ngendaba ye yama bond note.
Abenhlanganiso ezizimele esigoqela eTajamu kasesijikile campaign lezinye bakhangelelwe ukutshengisela eZimbabwe grounds kusasa bekhonona ngokwethulwa kwemali yohlobo lwama bond notes.
Hayi abafani laba bantu ngendlela eziningi ezishiyeneyo. UFidel Castro akazange abe lokuphazamisa okukhulu okufana lokwenzeka leZimbabwe kusukela ngo-1983 sifika u-1987.
Umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukufika kwele Cuba lamhlanje elanda ukuyakhalela uzulu walelo lizwe ngokubhubha kukamnumzana Fidel Castro owayengumongameli ngomgqibelo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zizonde ziganunwabo ngokwethulwa kwama-bond notes eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abenhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela eTajamu kasesijikile campaign ibandla leMDCT lele Zimbabwe People First elikhokhelwa nkosikazi Joyce Mujuru lezinye bakhangelelwe ukutshengisela iZimbabwe grounds kusasa bekhonona ngokwethulwa kwemali yohlobo lwama bond notes. Umnumzana Obed Gudu isikhulumeli sebandla leMDCT uthi bafuna ukuthi uhulumende abekwazi ukuthi kabayifuni imali le eyethulwe uzolo iyethulelwa uzulu. Umnumzana Gift Ostalos Siziba olilunga leTajamu kasesijikile campaign utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi bafuna umnumzana John Manguja usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe achiye umsebenzi njalo lo hulumende alungise konke okuhluphayo elizweni.
Sasa tiya njengabantu sizabe singena njengokukhuluma kwethu uma platform za Cheneyo sizabe sithengisela ke ngendaba ye yama bond note.
Yes, so ukutshengisela lokhu nxa usithi kuma platforms lawa uJohni liyabe sezitaladini yini?
Yes, sizabe sezitaladini kusasa. Amapolisa sawayazisa ukubana ke siyabe sezitaladini mhla ka 30 incwadi yahanjiswa emapoliseni.
Ye, amapolisa athini ngakhonokho?
Amapolisa akazange sithendule. So thina njengobantu abalandela imithetho yelizwe iconstitution ukwazisa kwethu kwanele sozaqhubekela phambili. Thina lapha sitshengisela ukubana uhulumende alaleli ukukhuluma kwethu njengabatsha ubana-ke amaphepha laba afakileyo akulalutho azalenza ukulungisa ilizwe njalo futhi sikhuluma ukubana-ke uJohn Scarred Mangudla
Ethu mse. Uhulumende ke limtshelani ngakho konke lokho. Like la khulumisana la yini?
Njengokuqala umeli uhulumende uJohn Manguska sayenza la umhlangano timazisa ke ngamtshela njalo ubana uma bengalaleli saqhubekela phambili sitshengisela. So lokhu kuyikwenza ngemva ke kokungwemizamo yethu ubana sibazise ukubana ke lawo maphepha awasiwafuni.
Hello ke umnumzana Gift Ostalos Siziba olilunga lenhlanganiso yeTajamu kasesijikile campaign. UGibbs Dube Studio 7 uphinde waxoxa lomnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZCTU othi yena amalunga enhlanganiso le akhangelelwe ukuthi lawo azatshengisela izitaladini kusasa. Umoyo ugcizelele esithi ukutshengisela kwamalunga wonke aweZCTU kuza kwenziwa ngolwesihlanu loba nje amapholisa engavumi ukuthi bakwenze lokhu.
Sibona ukuthi la ama-members ethu inxanye azaphatheka kukhona kokuzenzakala kusasa. Kodwa-ke thina owethu umkhosi ngowamhlaka 1 December loba nje sesithole izincwadi ezivela emapholiseni ezithi azisivumeli ukuthi siyenze ama-demonstration ethu. Sisakukhangela ke lokho ukuthi singenza njani singaqhubekela phambili yini kumbe siye emadala emakhoti siyacela ke imvumo ukuthi siqhubekele phambili ngama demonstration yethu yikho sikukhangeleyo nje kwamanje.
Lingangena ke ezidaladini lingacela ngemvumo leyi pho kungenzakalani ngokubona kwakho?
Sikubonile esikhathini esidlulileyo, kuye sibone ama-members yethu ke bochwa, sibone bechaya belinyazwa okumangalisayo, yikho esingani siyakunqabela. Kodwa asikwesabi, siyezama nje ukuthi singakunqabela ngayiphi indlela. Ama-members ethu ke akujayeleke lokho, yikho esesikwazi eZimbabwe ukuthi silamapholisa ayenza udlame, sesibajayele. So yikho esikukhangelayo ukuthi singanciphisa kungakanani ukuthi abantu abakhithi bengaze balimane.
Alo-ke ngumnumzana Japhet Moyo, unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe, Congress of Trade Unions. Ukutshengisela lokhu sekucunule ibandla elibusayo eleZANU-PF elithi abantu laba abazama ukususa ibandla leZANU-PF lomongameli Robert Mugabe esikhundleni ngodlame. Akhe sizwe umnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Mpophoma kudalela ephalamende exoxa ngodaba lolu loGibbs Dube weStudio 7.
Zingqondo zamakhiwa abantu abafuna ukusibulala kuphela abenza into enjalo bemobilize abantu bethu ukuthi bacabange into enjalo ngoba ama-point coins besilawo from kudala esebenza kuhle akuzange kube le mpambanizo kanti kuyini osongwathinta ngama-point notes lawa awe-$2 lawe-$5 kodwa nje kunabanye abantu abangafuni ukuthi basenze into enhle ezenza ukuthi kura uzulu impilo yakhe iqhubeke ibe lula njengoba i-cash ivele ngani sihlule emabhanki nxa sibebona ngathi asesithole i-solution ekulozinto bona sebefuna ukubulala ngoba abafuni ukuthi abantu bahlaliseke. Singahlaliseka basibona ngathi hayi nenxa yokuthi sebehlalisekile sebezayekele uhulumende kamgabele eZANU-P F kubusa ngoba sebehlalisekile. So babele kubezama ngamandla ukudistabilize ukumeka shuti kona awuhlalisekwa kwelakithi lapha umoya omubi.
Ye, kodwa bakhuluma abanye bathi kathesi nje nxa bebona sokuyi-1-2-3 ezitaladini la.
Abantu abenza njalo yibo abantu kumele bebotshwe bona labo ngoba bayaphambanisa. Yibo abantu omele bekhangele kulokuthi abantu laba bebethi bona bafuna ukudemonstrata kabahambe bebopha ngoba i-citizen arrest is allowed. Kabahambe bebopha abantu bona laba abasebefaka i-red ku-port note yethu thina sikwazi i-port note ye-$US kumele uhambe lani. So nxa ungathola umuntu esenze i-rating ule mvumo wena njengomhlali walapha eZimbabwe ule mvumo wena njengomuntu o-concerned ukuthi umthathe lo muntu umbophe.
Alo-ke ngumnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Mpophoma edale lephalamende ubekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Uzulu wakobulawayo umanyene lozulu wakwele Cuba ukulila owake waba ngumongameli wakuqala walelo lizwe umnumzana Fidel Castro besithi ilizwe lakhe lasebenza kakhulu ekuletheni inkululeko eZimbabwe njalo abangeke baqala ukukhomba okubi abathi kwenziwa ngumuyi ngoba kungalinganiseki lenkululeko kunye lemfundo abayifumana ngesandla sikamuyi. Unompumelelo Moyo siphalo ludaba ngugceleyo ekobulawayo.
Umthwakazi yena uthi ulahlekelwe ngoba ilizwe ukuze lithole uzibuse ngempela uCastro kunye lebutho leCuba ngaleso sikhathi bazinikela ukufela iZimbabwe bebambene lomuyi uDokotela Joshua Mqabuko Nkomo lapho ibutho leZipra elafundiswa ngempela ezombutho lezombusazwe balahlela ibhunukude bathatha uzibuse. Umqondisi wenhlanganiso yeUmthwakazi Heritage Trust, umnumzana Prince Zwide Khumalo, uthi ngempela uCastro wasebenza nzima lomqabuko ukukhulula ilizwe.
Siphakathi kokukhala okukhulu ukulahlekelwa ngumuntu onjengaye. Abanye bangamangala ukuthi hawusikhalelani ngumuntu omhlophe, kanti-ke wasebenza kakhulu ekukhululweni kwaleli lizwe. Ngomunye wabakhokheli bamazwe engambona ebambe ihlombe likababa uNkomo emfundisa ukuthi isibhamu sisetshenziswa njani ukuze akhokhele amabutho okukhulula lelizwe iZipra forces.
Uchaze ukuba uCastro lebutho lakhe bafundisa iZipra ukulwela ilizwe ngempela, baphinda bafundisa inengi ukuba ngababalisi.
Labantu abethu ngemva sesikhululekile, abanye bahambile bayafunda khona le ukuba ngodokotela, njalo abanye bafunda ukuba ngababalisi. Yinto enhle kakhulu leyo ayisebenzayo, ilizwe lelo ukuthi likhululeke. Fidel Castro sizahlala simkhumbula.
Evumelana lokhumalo umnumzana Brian Hlongwane, owafundiswa ezombutho kwele Angola libutho lika Castro, uthi isithombe sikamqabuko lo Castro simkhumbuza izolo yakhe.
Ngohlanga ka Cubans ngisuka eZambia ngisiya i-training yami. Engakunanzelelayo sivesiya eAngola. Babe senza yonke into yabo ibe into ejengisa ukuthi baplanile yonke uhlelo lwabo, bahlelile ukuthi kuzahamba njani.
Ethi bafundiswa ezombusazwe libutho leCuba, njalo kwakuyisikhathi esinzima, njalo ibutho leCuba lalize ngobunenyi.
Basifundisa ama-strategies ukuthi sizayilwa njani impi, sisilwa sithembeni ukuthi silwa silisane, ipolitics yangkhona umpolo-mpolo. Sasithi umpolo-mpolo. Sasifundiswa iMarxism leLeninism, Frederick Engels, lo Karl Marx, leLeninism eRussia.
Umeya wekansili yakobulawayo umnumzana Martin Moyo yena uthi lapho ukhumbula uCastro umkhumbula ngesikhathi sempi, ngoba wayelusizo kakhulu ngaleso sikhathi.
UCastro thina simkhumbula ngesikhathi sempi. Wayelusizo kakhulu kuZipra sise Zambia, babe sinika i-material support, ukudla ikakhulu ithukela, remember legwayi sometimes got stocks and stocks.
Ethi uCastro bayamhlonipha njalo bayamqakathekisa noma esekhotheme.
Umuntu esasimhlonipha, simqakathekisa.
Uchalimani wezaphu ezansi emandebeleni umnumzana Matthew Sibanda uthi bona njengebandla uCastro bayamhlonipha kakhulu, njalo bakhala labantu beCuba.
Zipra forces, iZipra enengi yatrainwa uFidel Castro, sithola konke nje uncedo lwalufanele luncedise iZipra ngezombangazo ezempi. Sathola i-training, sathola lezikhali, sathola nje izinto eziningi ezijiyeneyo, even ama-doctors.
Ngaphandle kokunceda eleZimbabwe empini yalo yenkululeko ukusisusa embusweni wabahuquluzi benotho wabamhlophe, lathi ilizwe selithole uzibuse eleCuba laqhubeka liphathisa ngendlela langenhlelo ezehlukeneyo. Uhlelo olwaba ludumo luyilolo olokufundisa ababalisi. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Siyabonga Nompumelelo. Lokhu sikudaba olufanayo umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukufika kweleCuba lamhla elanda ukuyakhalela uzulu walelo lizwe ngokubhubha kukamnumzana Fidel Castro ngomgqibelo. UCastro waba ngumongameli weCuba kusukela ngomnyaka ka-1959 eze egenqule uhulumende owayekhona ngaleso sikhathi, wazosuka esikhundleni ngomnyaka ka-2008 esejiyela umna wakhe umnumzana Raul Castro. Umnumzana Castro ube ngumuntu ohlonitshwayo kakhulu emazweni amaningi asathuthukayo ezwekazi le-Afrika lele-Latin America, ngoba waphathisa kakhulu empini yokuthola uzibuse ogcweleyo. LeZimbabwe leCuba ngamazwe alobudlelwano obuhle obusukela ngesikhathi ilizwe lilwela inkululeko. Ziningi njalo izizalwane zeZimbabwe ezafundela imisebenzi etshiyeneyo kweleCuba egoqela ukuba ngababalisi labodokotela. Imizamo yokukhulumisana lommeli weZimbabwe eCuba umnumzana Ignatius Mudzimba yehlule. Kodwa uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda, wambuza ukuthi uqakatheke kwanganani uCastro embalini yeZimbabwe.
Ukhathe bayaqaqatha ngawo ukulizwe leZimbabwe ngali izimelele lodwa ngokuthi nxa ukhangelizwe leZimbabwe njengelinye lamazwe asathuthuka kumbe amanye amazwe ayevele ave aphuma ekubanjelelweni ngokubuswa ngesikhathi se-colonization ekungasengathola izibuse. UFidel Castro ube ngumuntu oqakatheke kakhulu ongomunye wabakhokheli abalutshwane owancedisa amazwe amaningi kuze kwazi le-Afrika ukuthi athole uzibuse ophelele, lanxa bengazange bafundele kuyo ukuthi abantu bazibusa ngaliphi uhlobo. Kodwa wasiza kakhulu izwekazi le-Afrika lamanye amazwe akubo-South America ayedinga uzibuse ephuma ekubusweni ngamazwe apheshe afana labo-Britain, labo-France, labo-Spain.
Zikhona izizalwane zakwele-Cuba eziningi ebezimzonda uCastro zisithi unguntando kayiphikiswa ubebusa ngodlame. Nxa sikhangela siqathanisa lo Mongameli Mugabe, bakhona abamthandayo bakhona abamzondayo. Singathi ngabantu abahamba belanayo yini nxa sibaqathanisa?
Hayi, kabafani laba bantu ngendlela eziningi ezijiyeneyo. UFidel Castro akazange abe lokuphazamisa okukhulu okufana lokwenzeka leZimbabwe kusukela ngo-1983 sifika u-1987 ukuthi kwakukhangela ukuthi abantu kulo hlangothi lwethize lelizwe obelisuka luchaywe kumbe abantu bahlukumezwe ngendlela ephakeme kakhulu. Sibuye sikhangela ukuthi uFidel Castro akazange abe ngumuntu othi hayi yena uyabopha abantu, uyabulalela abantu izindlu njengalokho esakubona kwenzakala kuMarambatswana, njalo kazange asebenzise njalo khangela indlela yakhe ngayo esingakuthi ngama-services abantu elizweni lakhe ukuthi ilizwe obekungelakho ukuthokontshwa. UFidel Castro ubeselatshwa ezibhedlela ze-Cuba ngoba wakha izibhedlela zikaZulu njalo ezikwazi ukusiza impilo zomuntu wonke. UFidel Castro izifundiso zakhe ama-university akhe afundisa abantu besayensi ababuya bazonceda iZimbabwe, amadokotela akhe kuze kube le khathesi esesanda kuphuma embusweni kumbe ngesinye isikhathi emhlabeni jikelele kuzwekazi le-Afrika bekuthi kungenzakala inkalakatha yodubo oluhambelana lezempilakahle. UFidel Castro ube donator ama-services esingakuthi imisebenzi yabodokotela ukwedlula amazwe wonke jikelele azedlule United Nations.
Alo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma lo Studio 7 ecingweni ekwelebhilitani. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabasakhulayo lwe-The Connection sixoxa lozulu ngohlobo lwemali yephepha entsha eyama-bond notes. Liwasebenzisa njani lapho elikhona? Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni, lingenelani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo, uthi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lanxa inani labathelelwa igcikwane lengculaza lisehla emazweni awe-Europe, kwele Russia inani leli kalehli lokho liqonga ngesilinganiso sokulichume ekhulwini 10% ngomnyaka, njalo lo nyaka leli nani lifike laba yisigidi. Osanda kukhethwa ukuba ngumongameli olandelayo wele Melika uMnumzana Donald Trump usekhuthaze ukujeziswa kanzima kwalabo abatshengisela besola ukukhethwa kakhe abafunyanwa betshisa iflegi yelizwe lapho betshengisela, lanxa umthethwandaba weSupreme usithi abephuli mthetho ngokwenza njalo. Abakumsebenzi wokucula lokusakaza bavame ukugijimela ukufaka umsebenzi wabo enkundleni zebulenjini ezifana labo iTunes labo SoundCloud, kodwa isizalwane saseZimbabwe sesifuna ukuguqula lumcabango. UMnumzana Onaisho Niwa ongumqondisi wenhlanganiso yenkundla yebulenjini yokusakaza ibizwa ngokuthi Capital 263 usefuna ukuthi abaculi loba abasakazi abeZimbabwe bafake umsebenzi wabo enkundleni yakhe le ebulenjini. Uze sizokunenge inkundla yakhe le eCapital 263 osekuyindlela elula kakhulu ukusiza abakumsebenzi abadabuka eZimbabwe. Ushoniwa uxoxe lo Mike Hobe owe Studio 7 echasisa kabanzi ngabakwenzayo.
Capital 263 yi-network yama podcast. Ngama podcast apho ngoba under one branch network name. I-reason yama podcast lawa khona kumbe i-network leyi khona ukuthi kulabantu abaningi sengathi ungakhangela ekubha izinto ezibhalwayo ama blogger kaningi kakhona. Bayabele le nto ababe befuna ukuyexpress.
Yini eyayenza ukuthi uqale le nkundla yobulenjini?
Bela kudala ngumuntu othanda ukukhuluma. Bengingumuntu oyenza i-debate, oyenza i-public speaking. Ngabona ukuthi kulabantu abaningi abasebekuma different jobs angakwanisa ukupromota that particular talent. Then ngabona ukuthi singabambana singabantu abaningi abalama different areas akhona. Ingakwanisa uku-expressa. The whole point of Capital 263 is to give people i-ability yoku-expressa izinto ozifuna zona.
I-Capital 263 ihlukana kanjani lezinye izinkundla zebulenjini ezifana labo iTunes le SoundCloud?
I-Capital 263 iyabe isebenza izinto ezinjengeSoundcloud le iTunes. Abo SoundCloud nabo iTunes nama aggregator. I-Capital 263 singayilinganisa nge maybe iGimlet Media, NPR kumbe iCBS. Abo SoundCloud ngama tools asetshenziswa ngamabandla njengathi abo Capital 263 ukuthi sikwazi uku-uploada izinto zethu. Nizabona ukuthi amashow wonke ase Capital 263 azaba available ku-iTunes ngesifitshane saphongalele lesifuna ukusthatha izinto zethu kuhle kuhle.
Kumele babhadale imali na?
No, bonke abantu ababuya ku-Capital 263 ababhadali imali yabo as for now ngoba sisaku-building phase.
Laba abafisa ukufaka umsebenzi kule nkundla yobulenjini kumele bayenzeni?
Lingas contacta ku-ADM inku at Capital 263 kumbe lingathumezela i-email ku-Capital 263@gmail.com and then we set up a meeting waphongo bafaka i-description yakhona ukuthi babe kufuna ukukhuluma lokwani lokuni let's have a communication.
Hello ke ngumnumzana onayishoniwa umqondisi wenkundla yobulenjini yokusakaza e-Capital 263 ubexoxa lo Mike Hobe we Studio 7 eseHarare. Lanxa imali yohlobo lwama-bond notes sethulwe elizweni isisetshenziswa, ikomiti yedalela ephalamende iphakathi kokukhulumisana lozulu undawana zonke zelizwe ibuthanisa imbono yakhe ngodaba lwemali le. Abanye abathengisa amafutha ezimoto babikwa besehlisa isisindo semali le, kodwa lamhla kukhanya inengi beselebuyisele njalo isisindo semali le salingana ledola leMelika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Marco Banda, saqala ukumbuza ukuthi udaba lwemali le entsha eyama-bond notes ulubona njani.
Udaba lama-bond notes kukhanya ungani obulawayo lapho engikhona kukhanya ama-$2 ikaningi. But bengaba lawo ngazama ukuthi ngibhodabhode nje ngifuna ukubona ukuthi abantu bayamukela. Ngasenzama nje ukuthenga izinto ezimbalwa ebantwini abathengisayo ama-fruit. Bona bathi ngibabuza ngibaqhubela imali ngiyikhupha $2 i-bond note. Babe beyiyamukela besithi bona kabala nkinga layo ngokuthi bona abathenga khona emsikeni wabo wezihlelo bayamukela njalo. Ngase ngisuka ngayathenga nje ukudla e-supermarket kweyinye ngafika ngabaqhubela futhi ngifuna ukubona ukuthi siyasebenza yini. Kwakhanya ungami bayamukela kungela nkinga. Ngasuka ngayathenga nje nge-US dollar ngabe ngitshintshwa-ke enye ingxenye ye-change yami ngama-bond coins lami ngaba ngiwayamukela nje ngisebenzisa njengensukwini.
Lapho osebenzisa khona imali isisindo sakhona bakuhambisa njani? Kuyiyo yini i-1:1 ekhulunywa le?
Lapho engithenge khona ye kuyiyo sibili i-1:1 engiyisebenzise khona. Awukabi labantu abayehlisileyo kumbe abatsho kunje ukuthi kuyi-rate. Akula lapho engisengike ngahlangana lakho okwamanje.
Siyabona ilokho irate ifanana yini kumbe sizabona isisindo sesiwile?
Ngokubona kwami kuyabe sokusiya ngokuthi abantu bayithakazelele kanjani. Bangayithakazelela njengama-coins nje, bayithabele imali leyo mbona izahlali injalo, kodwa kungaba lokunye ongani kuyakhathaza abezitolo bengasayiyamukeli kumbe sebefuna ukuthi ufake enye imali phezulu kwe-bond coin ukuthi uze uthenge, then mbona yikho okungahlupha khona ukuthi abantu bayagcina sebeyiyala. Kodwa okwamanje okwanamhla ngokukhangela kwami, hhayi abantu bayiyamukela ezitolo, nalaba abathengisayo ukudla bakhanya iyamukela.
Alo-ke umnumzana Marco Banda, isakhamuzi sakoBulawayo, bekhuluma le-Studio 7 ecingweni sesizinda koBulawayo. Kunjalo nje izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zizonde ziganunwabu ngokwethulwa kwemali yama-bond notes. Okuninga sikuzweni kuBenedict Nhlapho eseJohannesburg.
Badla amahabula beZimbabwe abaseSouth Africa ngokwethulwa kwama-bond notes ekhaya. Iningi labo lithi kuzaba nzima ukuthi baphenduke eGoli ngemva kwekhisimusi, njengoba abamabhasi labomalaitsha sebekubeke kwacaca ukuthi abasuke bemukele ama-bond notes lawo. Abaphila ngokuthenga impahla kule South Africa besiyathengisa ekhaya bathi kwethulwa kwama-bond notes kuza kwenza impilo yabo ibe lukhuni okumangalisayo. Labo abesebevula amabhizimusi ekhaya bathi sebezavala njengoba izinto ezifuneka kulawo mabhizimusi zithengwa ngamarandi, kanti bona bayabe bethengelwe ngamabhondi, okuyinto enzima ukuthi umuntu awantshintshe athole amarandi emali enkulu. Abanye bathi amabhondi la azasiza kuphela uhulumende lesiphathamandla zakhe, njengoba bona yibo bodwa bayabethola imali emabhanga uZulu yena ephiwa leli phepha. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Lebani Nkomazana uthi ama-bond notes la azakwenza kube ingozi ukuya ekhaya ngekhisimusi.
Awukhethelekile useBotswana, useSouth Africa, ukuphi, kuzoba nzima nge-festive season ebuya. Uzohamba ekhaya ufike khona ngale, sekumele ma uhamba uhambe unemali, ule budget, unemali yangaphandle ongeke uyitshintshe, ngoba ma uyitshintshe uzoyifuna back after that festive season, uyiswele ngoba balutshana abantu ababe samukela ama-bond.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi luke sabela ukuthi ama-bond notes la azadala umonakalo omkhulu kwezomnotho, njengalokhu okwenziwa ngama-bearer checks.
Siyamukele ngenhliziyo ebuhlungu kakhulu. Ngizathi ngama-bond paper ngoba ngithi notho, ngoba liphephe lingakavalwa into engathengiyo ma ungaphumela ngaphandle kwelizwe. Ayini njele nje abantu beZimbabwe bonke bephila ngokuphumela ngaphandle besiyathenga izinto bezothengisa elizweni bazawodangani.
Unkomazana uthi inyathelo likahulumende leli lizabhidliza impilo zalabo abaphila ngokuthenga lokuthengisa, njengoba abakuthengisayo uvela phandle kwelizwe.
Kuzoba ubuhlungu, impilo izoba nzima, ngoba lithe lisungulwa nje lelo bond note, kwezinye indawo kwatholakala ukuthi irate ibingasafani, khona kwathiwa izobe lingana 1:1. Njalo kuzoba nzima kakhulu ebantwini abenza ama-imports and exports, ngoba kufunakala imali yangaphandle, utshintsha ama-bond notes ebe ngama-US noma yiphi imali yangaphandle ukuthi ukhone ukuyothenga.
Umnumzana Jabalala uthi okunye obakhathazayo yikuthi uhulumende kazange azihluphe ngokufundisa abasemazweni ngale imali yakhe entsha, loba nje sazi ukuthi yibo abaphethe umnotho welizwe ngokuthumela ekhaya.
Asekhona ama-fake lile 1 day lisebenzile. Sesibona abantu sebe namafake njengabantu abangaphandle, basenkingeni enkulu kakhulu. Njalo ekhaya thola umuntu ethwele irandi esikhwameni, ethwele idola, ethwele ibond coin, ethwele ibond note, ethwele iBotswana pula, konke kuthiwa kuyasetshenzwa.
Omunye weZimbabwe umnumzana Msobho Dliwayo uthi ufikelwa kwesaba nxa ecabanga ngamabhondi lalokhu okwenzakala ngesikhathi sama-bearer checks.
Siyabonga Benedict Nhlapho ngodaba olwethule useSouth Africa. Isikhathi kasavumi ukuba sisonke okwamanje. Olivalelisayo igama nguChris Gande, ngilichiya-ke kuStudio 7 Live Talk. Lingakhohlwa-ke lokuthi lingasibamba ku-www.voandebele.com. Lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.